ngintethokozisayo sibili embona zanokuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Ngibona zanokuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Afrika.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilohlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana, ukuthinta ezabo amabhizinisi, oluhlelo olulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitshele-ke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luzakusiza kanjani nasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio stations kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo zananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi asizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyoyakha ubudlelwano labantu abatshiyeneyo abavela e-Afrika. Loo nto singaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo, njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekileyo ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde, sizame ukuthuthukisa i-Afrika yethu.
Uma usuqedile nalolu hlelo, ukhangele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Bona zanthiwa intsha these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizinisi, and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la sifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizinisi